muhle hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 19 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
Iko abantu abathelana khona umkhuhlane bonapho kumabhawuza bedinga amanzi kumamakethi bedinga ukudla
Inani lasebebulewe yicoronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya ku-141 kulandela ukubhubha kwabantu abayisithupha.
Okuthiwa yizimstats yikuthi abantu kabasadli abasawathi
Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imali edingwa yimuli yabantu abahlanu ukuze ihlawulele indleko zayo kuhle ngenyanga ikhwele ngenkulungwane Polisa abikwa engasafuni kubopha abantu abatshengisela ngokuthula.
Ngithengise Plumtree mina ngabuza abanye ngeSaturday amapolisa ngokubabona lokubazi bengamapolisa sePlumtree. Ngase ngibabuza kwethi kathi madoda selisenzani kwenzakalani kubonakala ngani selisebunzimeni. Abangumphendlo kwabahleka bathi lati sihlupheka njengabantu khona kunjalo uthatha investigator thina sikuchoyi ukuthi asoze sayekela kuyenzeka uhlupho olungaka sithane labantu bengelacala
sizwa njalo ukuthiwa ipolisa lesigaba elabulala umuntu olilunga lebandla lenu usesukuyini okuzwile ngalo
okwakuqala ubaba uThuboy olipolisa lesigaba nguye lobani uyakwazi ukuthi nguye wabulala uMazwi ngasi sizwa kuthiwa istatement sahamba satshintshwa ukuthi uMazwi uzitshayelele phansi angikwazi ukuthi kunomuntu ongazitshayelela phansi ezefe kuyaba kuhambe njani sesisizwa kuthiwa ikakhulu okwakuqala uBhebhe wahamba wafihla ngu-MP webulilima East njalo nguminister uNqobi Zithandlovu sesisizwa futhi ukuthi uBhebhe ube le celebration kubonakala uNqobi Zitha ehamba besiya ku-celebration abantu beshaya itoyitoyi bejabula kunathi amatshwala emzini kaBhebhe kudliwa kuselebrethwa ukuthi
ngiyabonga
mina ngicela uncedo ustudio 7 into le iphume lamdla ekhona kusasa uyazi ukuthi story esenzakala eLupane amapolisa abopha izimoto zigcwele enkambeni sibe lamakhithi sephela amakhithi sebethengisa izimoto lezana yobopha izimoto konke labantu basophe imoto zingaba le 3 days thina sihlama shop asisathengisa izithwala imoto sezithatha sesiyazivalela enkambeni ngikhuluma sokathi izinto esenkambeni enzakala kathesi enkambeni ngike ngazama ukuthi ngifone ifona kathi yiphuya ya ringa bathi yaswele umansi ngiyacela sifuna ukumegcina ngwasithwele nzima bona bathi ngizozotsha u-8 amapolisa thina ngo-3 kuthiwa sivale kule corona kanti emapolisa nakula
coronaita amafutha abikwa esebulala izinanakazana ezihlala olwandle Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibandla eliphikisayo lamademokrasi izolo likhethe umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi abe nguye ozancintisa elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi. Lokhu kwenzakale kulanga lesibili lomhlangano omkhulu walelivandla owe-National Convention lapho okukhulume khona abantu abagoqela owake waba ngumongameli weMelika
president owelizwe lonke jikelele and siyakubona ukuthi uTrump udivisive kakhulu indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama lama-Latina labanye nje ama-Arabhu lama-Muslim them kuyacaca ukuthi ngumuntu oyiracist ongakwazi ukuhlanganisa abantu lendlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana ubabhekela phansi ngumuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama Republicans wona aza kwenza eyawo iconvention ngeviki ezayo kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, the convention yama Republican, I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma singathi ba rebate i convention yama.